So kuzika disendaba ku VOA Ndebele.
Nithathe ke leli thuba ngibonge uThando Nokawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolesithathu mhlazi ku 31 Ncwabakazi 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, indodana ka wayengumsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Phelekezela Mphoko usiqoqoqela ubikwa iphunyuke ezandleni zamapholisa ngemva kokwetheswa icala lokudlwengula umzukulu wakhe.
Okungijabulisayo entweni ekhulumileyo ukuthi akayali siyakakuphikisa ukuthi omdaka bezamphiwefu bamedlakela.
Lanxa ibandla lezano PF likulandula ukuthi amalunga alo yiwo abangele udlakela kobulawayo izolo emhlanganweni wekomiti yedalele parlamente, abatshayiweyo bathi ngempela batshaywe ngabalandeli bebandla elibusayo.
Odluleleyo phambili uPresident wakhuluma ngendaba zelizwe lapha akhulume kakhulu ngenhlalo yabantu athe ayimanga kuhle kwezomkonomi abantu.
Ibandla le-MDCT lithi liyasola kakhulu udlakela lwezombusazwe olwenziwa elizweni.
Uzathola ukuthi kona abantu asebebenefita ku-BIM program lana kayiseyibo abantu adumele ukuthi ngabe yibo abathola lolu ncedo. Sokuthola bona abantu avele bebevele bethola.
Uhulumende uthi uzaqhubeka ngohlelo lwe-BIM ephathisa abantwana abaswelayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Indodana ka owayengumsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Phelekezela Mphoko usiqoqoqela ubikwa iphunyuke ezandleni zamapholisa ngemva kokwetheswa icala lokudlwengulwa umzukulu wakhe oleminyaka elithumi lantathu 13. Kodwa usiqoqoqela ungaziwayo ukuthi ungaphi utshele uEzra Chisa Sibanda weStudio 7 ngocingo ukuthi uqanjelwa amanga ngudade wabo osebenza lezitha zakhe loyise. Lanxa ibandla lezano PF likulandula ukuthi amalunga alo yiwo abangele udlakela kobulawayo izolo emhlanganweni wekomiti yepharlamente ebona ngezabatsha, abatshayiweyo bathi ngempela batshaywe ngabasekeli bebandla elibusayo. Ikomiti le yona ebikhokhelwa ngumnumzana Omega Sibanda iqhubela umhlangano ngenjongo yokuzwa imbono kaZulu mayelana ngokuvuselelwa kohlelo lweNational Youth Service. Abatsha abacatshangelwa ukuthi ngabebandla lezano PF bachithela umhlangano ngokutshaya abanye balabo abethule imbono yabo besithi kabafuni lolu hlelo luvuselelwe. Uhlelo lolu lulembali yokusetshenziswa nguhulumende ukulolonga ontanga abanodlakela abaziwa ngokuthi ngama-green bomber abasuka besetshenziswe izanu PF ukutshaya abantu ikakhulu ngesikhathi sokhetho. Isikhulumeli sezanu PF uMnumzana Tafadzwa Mugwadi utshele iStudio 7 ukuthi kungamanga ukuthi abebandla lakhe yibo abadale lolu dlakela. Uthe njalo abatshayiweyo ngabebandla lakhe. Kodwa abatshayiweyo uMnumzana Eric Gono uyakulandula lokhu uthi njalo abamtshayileyo bagoqela amalunga ezanu PF awaziyo.
Okungijabulisayo entweni ekhulumileyo ukuthi akayali siyakakuphikisa ukuthi omdaka bezamphiwefu bamedlakela. So he's actually admitting to that, although he's saying they don't have monopoly over it. Kulisizi kakhulu ukuthi ngesikhathi ikomiti leyi ibuya ikhuluma ngokuthi bafuna ukulondoloza ontanga lokukhulisa ontanga ukuthi abasakhulayo babe patriotic kuZimbabwe, izanu PF eliyilibandla elibusayo lifuna ukwenza lokho ngodlame. Lokho kwenza ukuthi kusikhumbuze kakhulu i-youth service eya introduce ngo-2001 indlela ababephatha ngayo abantu. Sokuyikho okwenza ukuthi siyale thina njengabasakhulayo ukuthi uhlelo lolu luphenduke. Ngoba namhlanje sibone phobo lwalo uhlelo lolu njengoba lalu kuchwa phambilini uhlelo lolu lalulethela kuphela ukuze sihlukumeza umphakathi. So akusimangalisi kuveza nje izamphezu njengoba libandla leropa njengoba sishuba.
Kodwa nxa ngimthola kuhle lapha uMugwadi Mnumzana Gono uthi abantu abathayiweyo ngabe bandla lakhe eleZanu PF. Ulilunga leZanu PF?
Angisondelani leZanu PF ngisho kancane. Njalo abalandeli beZanu PF yibo abaqale udlame behlasela labo kade bekhuluma besala ukuthi lolu hlelo liye phambili. Njalo into elesizi kakhulu yikuthi uNumzana Mhlonishwa ubaba oge Omega Sanda okunguye kade ekhokhela likomithi okunguye kade ngusosihlalo kulowo mhlangano uhlulekile ukubamisa ontanga bebandla lakhe sebephenduke ibhova sebefuna ukubulala abantu ebethele nezitulo efuna ukutshaya abantu ngezitulo bebatshayela ukuveza imbono yabo engahambisani lokuphenduka kwama-Green Bomb.
Alo-ke ngumnumzana Eric Gono ongomunye wabatshaywe balimala kobulawayo izolo kudlakela luqhamuka emhlanganweni wekomidi yedale lephalamende ebidinga imbono kaZulu. Ubexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo weStudio 7 ekobulawayo. Umkhokheli webandla le-MDCT umnumzana Douglas Monzora usesole kakhulu izehlakalo zodlakela elizweni eziphathelane lezombusazwe njalo uthi kufanele abantu bekhankasele ukhetho oluzayo ngokuthula. Ekhuluma emhlanganweni lentatheli zindaba e-Press Club kobulawayo izolo ntambama, uMonzora uphinde wathi ibandla lakhe lizakwazisa ngelanga lomhlangano wokukhetha inkokheli oyiCongress lingaqedisa uhlelo lokwakha ingatsha zalo i-restructuring. Uphinde wasola indlala esesigabeni seMathebeleland wathi kusobala ukuthi ziyabandlululwa izigaba zeMathebeleland kulezinye indawo zelizwe. Okunengi ngalolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lesikhulumeli saleli bandla umnumzana Witness Dube.
Umongameli webandla lethu le-MDC ubaba uDouglas Monzora namhlanje uhlangane labonozindaba kobulawayo e-Press Club endaweni yabonozindaba ese-Royal Hotel ukuze ethule kabanzi ngezindaba ezisebandleni njalo ethule kabanzi ngemizamo eyenziwa libandla lethu ekulwiseni ukuthi inhlala kahle yabantwana beZimbabwe ibe ngcono kakhulu kulalokhu eyikhona. Esakhuluma ngokwebandla lethu wethule ikakhulu akade kulindwe ngabaningi okumayelana lokhongolose wethu ukuthi sizamenza nini. Wethulile ukuthi kulokhu kusaqediswa izigaba ezikuma provinces ngokuthi azikagcwalisisi ngokweneleyo ngezizathu thizeni eziningi-ningi. Kuza kuthi nxa sokuphelile lokho kungatholakala ukuthi sezenele kuhlalwe phansi i-National Council ivume ukuthi ama-provinces asenele. Kube yilapho ke upresident ngokomthetho webandla le-MDC angakwanisa khona ukuthi atsho ukuthi i-National Congress iza kuba nini. Ngokutsho lokho kuyabe sokuvula isikhathi sokunominata kumbe sokuqoka labo abazancintisa kuzihlalo kusukela kuye upresident kusehla kusiya phansi. Kubeke sobala ke ukuthi hayi i-Congress yethu thina nxa siyenza kuzavulekela wonke umuntu ukuthi abe yisiphi isihlalo abe eqokelwe ukuthi abe sosona kumba sifisayo kusiya ngokwe-constitution yephatha. Akula muntu ovinjiweyo akula muntu okuthiwa kakumelanga ayenze thizeni nxa kuyikuthi ufisa ukuthi abe ngokhethwayo. Odluleleke phambili kupresident wakhuluma ngendaba zelizwe lapha khulume kakhulu ngokungenhlala ngenhlalo yabantu athe ayimanga kuhle kwezomkhonomi abantu badla imbuya ngoluthe eZimbabwe kabalamsebenzi umkhonomi wethu ukanya ulenhlabathi sibili uzinkobe ezilenhlabathi kwabanengi ngakho ubalisile ukuthi izinqumo zethu zomkhonomi ziyabe zisithini nxa singaba ngugovernment njengoba sikhangelane lokhetho luka 2023 nje ubuye wakhuluma njalo ngodaba lwama human rights wakhuluma njalo ngodaba lomsindo ona lokanya osusiba khona siya ekhethweni ezelela ukuthi akumelanga ukuthi kube lodlakela nxa kuyiwa ekhethweni akumelanga ukuthi sikhanye sibuyela emuva eminyakeni esisuke kiyo ukhulume njalo ngendlala isikakhulu esigabeni seMatabeleland North leMatabeleland South athe isimo sokudla esingathi ifood security ayimanga kuhle kulabo bantu uhulumende kumele abananzelele ukuthi uyabadingela lonke uncedo angabenzela lona kusiya kusivuno esilandelayo ngoba ekuhlolisa senwe parting enhlolizo
Hello ke ngumnumzana Witness Dube esikhulumeli sebandla le MDCT ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseHarare Uhulumende uthi uzibisele ukuqhubekela phambili ngohlelo lokuphathisa abantwana besikolo abaswelayo olu Basic Education Assistance Module kumbe iBEAM Uthi lo nyaka luzasiza abantwana abayizigidi lengxenye 1.5 million njalo ulethemba lokuthi lolu hlelo luzaqhela ngeminyaka elandelayo. Ngaphandle kokunceda ngokuhlawulela abantwana imbadalo yesikolo, uhlelo lweBEAM soluthengela abantwana lokunye okufanayo okufunakalayo ezikolo okuhlanganisela amabhuku lokokubhalisa. Ugena kumede we Studio 7 uxoxe lomnumzana Dennis Sinyolo ingcwethi yezemfundo njalo engumqondisi wenhlanganiso ezimeleyo eye Education International Africa
uhlelo lweBEAM lubaluleke kakhulu ekuphathiseni abantwana abasuka ezimulini eziswelayo ngakho inyathelo elithenjiswa nguhulumende ukuncedisa ukubhadalela abantwana ifees baphinde babadingele konke okufunekayo njengama-uniform izingwalo lokunye okunjalo njalo kubalulekile kumele uhulumende akufeze lokho
lesi yisithembiso esikhulu esivela kuhulumende ubona uhulumende weZimbabwe engakwenelisa yini khonoko
angakwenelisa uhulumende uma ezimisele. Uhlupho olukhona ukuthi owakhathesi uhulumende weZimbabwe kabela imali eneleyo kwezemfundo. Uma sikhangela ukucubungula okwenziwe inhlanganiso ye-UNICEF, kukhanya ukuba iZimbabwe ifaka 13% kuphela kwezemfundo. Kodwa isivumelwano esikhona ngaphansi kwenhlanganiso yezizwe ezibambene United Nations, kumbe singathi thina UNESCO, yi-20% isilinganiso esiphansi. IZimbabwe ke iyehluleka ukuthi okwakhathesi ifake leyo 20% kwezemfundo 13% kulomehluko omkhulu kakhulu kumele ukuthi iZimbabwe yabele imali eneleyo kwezemfundo kwenzela ukuthi abantwana bonke lababalisi bathole usekelo ababalisi bathole iholo ngakho-ke ngamafitshane yebo uhulumeni angakwenisa uma engengeza imali efakwa kwezemfundo okwakhathesi leyo mali incane
Okunye okukhulunywa nguhulumende uthi usefuna futhi ukubuyela kusithembiso esenziwa ngo-1980 ilizwe likhululeka eZimbabwe ukuthi kumele kube lemfundo engelambadalo uthini-ke ngohlelo lonolo baba sinyolo
ngamafitshane luhlelo oluhle olunganceda abantwana ikakhulu kulaba abasuka ezimulini eziswelayo uma lusungulwe kuhle ngicizelela ukuthi kumele lusungulwe kuhle luqhakathekile luzasiza bonke abantu abaswelayo ukuba labo bathole imfundo ngoba phela imfundo ngumaqaba ngaphandle kwemfundo akula kuthuthuka elizweni
Hello ke ngumnumzana Dennis Sinyolo ingcwethi yezemfundo njalo engumqondisi wenhlanganiso ye Education International Africa njengoba i Studio 7 ingasekela ihlangothi sibuye saxoxa lomunye wamalunga e Central Committee yedalele yebandla le ZANU PF umnumzana Joseph Chuma obenxoma ukwenziwa nguhulumende mayelana loncedo alupha abantwana abavela emulini eziswelayo kesizwe ingxoxo yakhe logena kumede we Studio 7
Uhlelo olwebhim luhlelo osolesikhathi lukhona olwabiswa nguhulumende ngitsho langemuva kusise isikhathi sikamongameli wadlulayo ubaba uRobert Gabriel Mugabe lwaluvele lukhona loluhlelo uhulumende kathesi uselophakamisa lusiya phambili efika lasezizingeni esokuba abafundi bancediswe langempahla zokufunda okunjengawo amabhuku kumbe nxa ukusenza ama-practical kumbe imitshina kumbe into zokulimisa ukuthi kona izifundo zabo zibe zisiba zilula lokho kubuya futhi kuvela ekuthini uhulumende wathembisa ngesikhathi ubaba uMnangagwa ekhankasa ukungena ubana bazayenza ubana izifundo zabantu abantwana zibe zitholakala kalula njalo mahara so kubuya kuyi-stage by stage okwento kwangkona
Mnumzana Chuma abanye abantwana bayaswela khona ukuthi bathole uncedo lolo olwebhim ungathi uhlupho lwakhona lungaphi
uhlupho esilalo kakhulu emahlelweni lebhim lutholakala ezikolo kumbe kulaba esibathi ngamalozen amakomiti awezikolo arani izikolo amakomiti abazali lawana abayibo abasuka bekhethe abantu okumele bebe kumbe sithi abafundi okumele bebe yibo ababhenefitha kubhim program uzathola ukuthi kona abantu asebebhenefitha kubhim program lana kayiseyibo abantu adumele ukuthi ngabe yibo abathola lolu ncedo sokuthola bona abantu avele bevele bethola labanade bengatholi ngenxa yokuthi abazimuntu njalo bakhatshana bagcina sebehlehlele eceleni kugcina sokusiba le abuse kolapha okuyinto okumele ikhangelisiswe naleyana kusukele ebazalini kusiya abaphathi bezikolo lohulumende yena ngwakhe kubanjaniswe kanye kuhle njalo ukuthi ona kucubungule kuhle kubana ngubani omele akuthole njalo omele akuthole kanjani ukwenzela ukuthi kona ama most deserving cases abe yiwo awatholayo uhulumende vele kubhajethi uhlelo lebhim lukhona nxa kusenziwa amavoti ngesikhathi sebhajethi eparliament iyafakwa ivoti ye-education egoqela ibhim so akula banga ongathi uhulumende angayehluleka ukugcwalisa uhlelo lelo olwebhimu ngoba yinto evele ikhona ku-national budget
Alo ke ngumnumzana Joseph Chuma omunye wemalunga edalele Central Committee yebandla lezano PF obexoxa icingweni le Studio 7 ekobulawayo Okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo Iphephandaba lakwele South Africa LA Times Live lelo daba lokuthi lanxa ibhanga le VBS Mutual Bank lithole imvumo yokuthatha impahla kalowo wayengumongameli welizwe umnumzana Jacob Zuma ngenxa yesikweledi leli bhanga lisoze lenelise ukuhluthuna indlu yakhe eyenkandla Iphephandaba leChronicle lilo daba lokuthi umongameli weleBotswana umnumzana Mokgweetsi Masisi nguye ozavula umbukiso wezokulima weHarare Agricultural Show ngokusemthethweni ngolwesihlanu Okwamanje sekilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp
Studio 7 sanibanani ngiyeke ngibe muthe ngithi ngiphawule nje ngendaba yabantu bakithi eZimbabwe kuthiwa sebeqothwe South Africa eSouth Africa zaqala kubuya kudala kakhulu ngicabanga ukuthi into le ama ZEP permit la into ka 2009 12 years back but eSouth Africa obaba baqala kubuya ngama early 60s bebuya vele behlala la without ama ZEP la so ambona ukuthi ama ZEP into engasi affecta kakhulu ngoba into eqale ngo 2009 all these years that we spill up in South Africa singalawo la ama ZEP kodwa besiphila so mina ngakwela mi side angiboni inkingi into engaba lutshintsho noma luzaba khona utshintsho yebo kodwa ambona ukuzaba lutshintsho lutheni ngoba it's only lento yenzeke ngo 2009 kodwa vele yonke leminyaka besiphila lapha e South Africa besinana problems siziphilela nje without la ama ZEP so akhona awakho impilo vele izoqhubeka nje bavele iqhubeka ngokwabumbono lo ngiyabonga
hey bantu siyabonga lapho e Studio 7 linjani lonke makhaya
ekhaya thina siphilile ila nje siphila nzima sinzima lapha ngenxa lombuso lo hey mina ngithanda ukubuza kanti indaba ka lo Masaraure lo iphele njani ka Obadaya Masaraure uloke phandleni lundoda owajejina bephandle bengabotshwanga osikhala bephakathi labanye indaba yenyalisimi kanti kuhamba njani kanti lapha hey madoda azisukumeni ngobuningi bethu asukumeni ngobuningi bethu izinto ezinjengazona lezi after 2023 asifisi kuzibona asifuni kuzibona mani asivoteleni yellow movement phambili ngeyellow movement umfana kangeni kufana neZambia abantu kade sisebegijimele eZambia bayayelatshwa khona bathi hayi lizwe yeyi kumnandi mani umkhomana aphinda hayi lati sithe Zimbabwe mani nxa singangenelwa umfana abantu bonke begijimele kwelakithi njengakudala bezoyelatshwa bezofuna usizo kungaba kahle njani leli lizwe lihle lilento zonke kodwa liswele kuphela abakhokhelo driver abaright lasikebe sisukeni ngobuningi siregister ukuvota abantu ikakhulu ntanga thina ama-youth hambeni siyeregister ukuvota sivotele iyellow movement sibele kusasa yethu labantwana enhle ngiyabonga
Studio 7 hey sadubeka kanti amalokozele waridayo ay ngabo bani amaphosti lawo thina bayaweta lobali lifube lokho libukwa hey Studio 7 leza akulanto enziwa kuhle lapho izani labo esithwala senzima nalisupporta nogawule lochuma kali bafakela lochuma lafakana amanye abantu bakhona abantu bezana abacabanga ngcono kulogawule lochuma ake lifaka abanye abantu lizwe ukuthi abanye abantu abezana ubona bathini akulamuntu vele osayifuna izana ngoba ilizwe akulalutho ngayibi right vele izana ngaye liyabuyana lizorekhoda lizoprodcaster leyo iStudio 7 lapha ekhaya lingabe la balibulala la akusenje laba kufuna thina amaqhawe vele salwa labo kudala izana vele akulanto enhle ngayenza kwaba MRP siyabona bancedisa eze pressure group ba right but if i part engawinisa abantu ukuthi abantu bafanele lokugcile azokukhona iCCC uphe MRP hey just good as a pressure group but awindawo lo sibonge kodwa la liyazama lisegange elinjalo banxali boni ngathi into ze right lokho lisithi alihlenge elidlanga uyanila lizobona kuyafiwa njani la uyanile ekhaya kona
e Studio 7 salibonani livuka njani labalaleli ay kodwa abantu be Triple C badlula zisengwa straight kodwa bona mabehleli becabanga babona sengathi uChamise ngafaka wathiwa khona i president eZimbabwe kona bona mabecabanga si mabecabanga uNdebele babona ngathi uChamise kungathi wa i president eZimbabwe ngekwelinye ilanga nini noma uChamise ngawina noma engeka wine kuyafanana ngeke abe i president eZimbabwe so abantu be Triple C abayeke ukudukisa umhlaba bethi bona mhlawumbe kubavotelwe ikudlala ngesikhathi ukuvotelana ne Triple C ukuvotela i Triple C ikudlala ngesikhathi ngoba noma uChamise ngawina angeke abe i president eZimbabwe angeke kwafa kwenzakala kona lokho so vele thina si MRP sijabule kakhulu ngoba thina sifuna ukuphuma kuyiZimbabwe sifuna ukuphuma kuyiZimbabwe ya sizimele thina sodwa i Triple C yadlula zisengwa lizobona li come 2023 lizobona
mbingelele emsakazweni mbingelele labalaleli mina nombuzo wodwa nje engibhekise kuZANU PF ukuthi ngicela ukubuza ukuthi iZANU PF makuyiwa kuma election ibachayelana abantu ibabophelana abantu ibavulalelana abantu makuthi election bayakwazi ukuthi ivini isekelo sombuso sithi kumele kube le code ibe khona ielection ngoba intando yeningi phela la ababe ivanga lo Ian Smith so manje njengamanje mabe ngasafuni kube le election bechaya abantu bevulala abantu yini bengaveli beyivala election ngidangele ngoba ngizobathi lapha ebuleli uThokozane Khuphe bese bemvalele bese bemalela ukuthi ahambe ngale bayachaya abantu khona ngale egogwe kwachaya abantu abaningi kakhulu ukhetho lungabi khona lwaliso ludlula ukhetho iZANU PF sihalalise lithi winile inqobo lokhetho unqoba kanjani ukhetho kade usilwa labantu babulala abantu bachaya so into ekhona le iZANU PF benje ngathi ngicela umbuzo ukuthi maye khona ongangiphendula lapho ukuthi i-election yini noma bafuna ukuthi behlukumeze abantu ngegama le-election
Lawo ke ngamazwi yenu lina balaleli bethu angelani lokwenza le studio 7 elisithumele nge WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318. Sicela ke balaleli lisithumele imlayezelo emfitshane lingadlulisi i-2 minutes. I-1 minute iyo esikhangeleleyo, kodwa ke lingakhuluma ke lifikise ku-1.5 kumbe 2 minutes, lingayenzi kube kude njalo lingathuki. Siyabonga. Kwezemelika, owayengumongameli wele Russia umnumzana Mikhail Gorbachev ubhubhe izolo esele minyaka yokuzalwa engamachumi ayithoba munwe munye 91. UGorbachev waqeda ukufuthelana kwelizwe lakhe lamanye amazwe angentshonalanga ikakhulu elemelika. Wasungula umkhankaso wokuzivusa kwezigaba zakwele Soviet Union okwabangela ukutshabalala kwesizwe seSoviet Union kwaba yiRussia lezinye iziqephu zamazwe. Ngenxa yalokho wathola isicoco sokuletha ukuthula emhlabeni eseNobel Peace Prize. Ukuhlaziya imbali yakhe sixoxe lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Raphael Mthombeni.
Nga ungakhangela uGorbachev kwaba libizo lika president weRussia odumileyo kakhulu ikakhulu ngemva kumbe phambili laphakathi la ngemva kwalokho okubizwa kuthiwa yi-Cold War, ukulwisana okwakukhona phakathi kwe-West le-East, ngoba amazwe la ayevele esuke nge-World War II. Kwase kusithi ngemva kwalokho kwase kuqhamuka-ke ukuzondana kumbe ngithi mina ukuzama ukulwisana ngamandla ukuthi i-East ekhokhelwa yi-Soviet Union, le-West ekhokhelwa yi-United States of America, nguphi olamandla phakathi kwabo bobabili. Wahamba-ke kwaze kwafika esigabeni sokuthi kukhandwe lezi zikhali ezinkulu okuthiwa ngama-nuclear. So kwakungathi kuza phindwa kulwiwe. Nga sokulwiwa ngazo lezi zikhali zama-nuclear. UGorbachev waba nguye ke khonapho owaqamula lokho okuthiwa yi-Cold War ukuthi kube ngcono, ngoba wasuka wangathi kuba lokukhuluma phakathi kwakhe lo president uReagan. So-ke ke uReagan wasemthatha-ke esemisa laphana esesithi, Gorbachev, qamula umduli lo. Yikho-ke waseqamula-ke yena umduli. Wasekukhanya ngathi amandla angapha e-America ukwedlula e-Soviet Union. So la ekwenza khonokho mbona ngathi, angikhumbuli kuhle, mbona ngathi i-economy yakhe yayisingathi iyawa iba phansi. So kumele ukuthi abe lobudlelwano lamanye amazwe.
Yena uGorbachev nxa sikhangele imbali yakhe lezwekazi le-Africa yayinjani?
Thina i-age group yethu esasimele ukuthi sibe sempini empiyo enkululeko phakathi kwe-West, i-British colony e-Rhodesia by then. Sasisazi yena uGorbachev njengomuntu olwa lati, ongathi umi lati, ikakhulu thina abezabu esasisilwa sikulolu hlangothi lwezabu sibhesti eZambia. Wancedisa kakhulu ukuthi kutrenwa abantu kubuye ngapha yiko abantu bethu abaningi batrena lalo mfana lo uPutin. UPutin esesengumfana, uGorbachev esengupresident. So waba ngumuntu oncedisa kakhulu kwezombangazwe ukuthi sithole izikhali, sithole i-training, sithole izinto zonke ezinjalo.
Alo ke ngumnumzana Raphael Mthombeni, ingcwethi ecubungula izombusazwe, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona pha esigabeni se-Texas. Singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje ke sikhangele ezinye izinhloko zendaba. indodana ka wayengumsekeli kaMongameli welizwe uMnumzana Phelekezela Mphoko osiqokoqela ubikwa iphunyuke ezandleni zamapholisa ngemva kokwetheswa icala lokudlwengula umzukulu wakhe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Igama lami nguChris Gande, ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama.